Kuleso chaila tuchula lafa, mnumza Joseph, nemaisa echat kombe Harare, lichoncha endlini yakhe, kwato omunye njalo okubuto, osebenzelana laye wabotshwa. Isosha leli utarirokora, omunye wabantu abathathu, ababulawa, nemaisa ngesikhathi, ebathola emzini wakhe, bechoncha, besebenzisa i-AK-47 leminye impopo yebutho. Unemaisa wayeuhlangothi lwamapolisa olo Criminal Investigation Department. Sebebaningi abezomvikela ababotshelwa ukujontsha besebenzisa imibhobho kahulumende. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Ponyat uthi sebebophe abantu abafika phose inkulungwane 800 lonyaka abatshontsha njengogora.
Ngithanda ukuxwayisa uZulu ukuthi asenze nathi njalo basinikeze information njengoba kathesi abantu abaningi kusukela ngo-January 2021 ukuthi sibe kathesi bophe amahala angu-849 ama-armed robbery suspects.
Unyathi uthi bazimisele ukubopha zonke izigebengu.
Ungananzela uyabona ukuthi kule operation esilayo kathesi elizweni lonke lapho okulama-crack pins, ama-crack pins lawa. Yalanda amaqila wonke abahamba ngekolomba izindlu ngekolomba amacompanies besenza labona sithina ama-armed robbery.
Abantu abaningi bathi sebedlela evalweni ngenxa yamasila lezigebengu ezisebenzelana labezomvikela. Omunye wabadlalela evalweni ngumnumzana Matthew Sithole sakamusi Harare.
Siyabona amapholisa lamasotsha yiwo antshontshayo ngoba bayahola imali encane elizweni.
Unkosikazi Nomsa Hadibe laye uthi kuyethusa ukwenzakala eZimbabwe.
Senanzelela ukuthi lezi nsuku sokulama-robberies amaningi ayenzakalayo ezindlini. Isikhathi eziningi uthola kuthiwa kumbe indlu kasiphatheleni, ezitolo, emashophu yabo emali. Laba abasebenza kumamayini ama-robberies akhona semaningi njalo abantu bangikhona abe ngama-armed robberies. So mina ngokubona kwami ngibona engani amapholisa namasotsha engabe ephambili elida abantu laba benza ama-robberies lawa ngoba ama-robberies akhona yenziwa ngobunono obukhulu.
Umnumzana Reason Banda uthi kuyadanisa okwenziwa ngabezomvikela.
Umende meye fasise umthetho lapho ukuqekezwa lokhu sekuningi la amasotsha namapholisa. Labanye babo ama-ex-police, ama-ex-soldiers, asebeqekeze kakhulu. Amtirobhara asebeyenze kakhulu elizweni. Bona ngazathi uhulumende sokumele fake sibili umthetho ofasisayo ukuthi nxa kusenza bengagwetshwa okufana labantu nje abangazange bahamba esipholiseni kumbe esisotsheni.
Umongameli ebazweni mnangagwa usanda utshela uZulu ukuba uhulumende wakhe uzalwisana ngamandla lezigebengu ezisebenzisa imibhobho. Ukhuze amasotsha namapholisa esithi akumelanga bedlelane lezigebengu. Ngimele isitho 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.